ndini tanonoka wande ndichikusiyai mune jayaguru Chris
Kande. Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge ke utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 Mfufu 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwe-Gugurahundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe.
Na umnangabo esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangele, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo. Bekhonona kuyikuthi abakazi izizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi umnangabo kaluyekele udaba.
Uhlakela lwezombusazwe luqhubekela phambili esigabeni seMathebeleland South, phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngomgqibelo e-insiza laseMadomo.
But you will not see a victory. You want to talk about how much I will remove. I saw a picture. I want to say, when you will leave. I have seen a lot of things happen. I want to do a few more tea. From picture or tea.
Ibandla le-CCC lithi balimele abanye njalo izolo insiza ababalisa ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa.
Labo mama obaba ababili labo mama abayi 5 balimele kakhulu, including u-MP wethu mama uTofa balimele kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwe-Gugurahundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe. Umnangagwa ubegqiba umkhosi wokukhulumisana nge-Gugurahundi ngenjongo yokukhumisana umlotha obusenziwa kobulawayo izolo. Induna zomdabu yizo ezikhethiweyo ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Induna lezi ziphe umnangagwa ugwalo olumemethe izikhalazo zabantu besigaba seMandebeleni ezivalisa ukungathuthukiswa kwesigaba sabo, ukufuthelana kukaZulu, ubuyanga esigabeni bubangelwa iGugurahundi, ukungethembeki kukahulumende lokumesaba, ukungaphiwa incwadi zokuzalwa lokunye okunenginengi. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano lo ukuthi indaba zokuhlawulwa kwababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurahundi luzakhangelwa ngalunye ngalunye. Uthi njalo induna yizo ezizaphathisa emasikweni okungcwaba amathambo alabo ababulawa iGugurahundi. Ngesizwe yamazwi kaMnangagwa ekhuluma ngalolu daba izolo.
The second republic is determined to resolve whatever conflict between us internally and without interference from external forces. After all, churches, bishops, NGOs, and chiefs, among others,
lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kunjalo nje abahlaziya ezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa ngokukhetha ukuphatheka engxoxweni yombhuqazwe weGugurahundi ngesikhathi kulodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebeleland South. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udaba lwegukhulawuni ludaba olubuhlungu kakhulu. Okubuhlungu kakhulu yikuthi budala lwenzakala futhi akakho ofuna ukuvuma ukuthi into le yenziwa ngozibani. Sengitsho laye lo ngumongameli kathesi nguye owayephethe zokuthula phakathi kwelizwe, Minister of State Security, nguye owayesazi ukwenzakalani. Kanti njalo nje siyananzelela izikhathi eziningi ukuthi abanye abantu bakhuluma ngegukhulawundi bakhonjwa ngeminwe ukuthiwe bakhulumelane ngayo, kodwa bona abezani bekhokhelwa ngoye uMnangagwa bafuna ukuthi kube yibo bodwa abakhuluma ngendaba yegukhulawundi. Babuye bakhohlwa ukuthi iningi labo bakhuluma ngemilomo. Igukhulawundi yayisemandebeleni leNkabazi. Mina lo engikhulumayo ngachaywa yiyo igukhulawundi, ngishayelwa nje khona ukuthi ngilindebele, njalo lokuthi ngangumphathi isikolo sabantwana labo okwakufunda khona laba abantwana ababebuyele zapho bevela empini. UMnangagwa kayekele into yakhe yokuvusa amanxeba endaweni athobe abopha amanxeba alalele ukuthi kumele kwenzakale ngalolo dubo lwegukhulawundi. Kayekele ukuzodlala amadlwane ngemizwa yabantu, kayishiyane lezinduna. Izinduna zingena ngaphi endabeni yegukhulawundi?
Manje lingafisa ukubona kusenzakalani, akhulume lobani nxa kuyukuthi uzama ukukhothisana umlotha ngodaba lwegukhulawundi?
Bakhona abantu abangena phakathi kwalolo lohlupho njengoba ngisitsho. Mina ngingomunye wabo. Akula muntu osokwabuya waza ngibuza ukuthi ngicabangani ngakho. Kanti vele kwabo kwavela ngaphi ukuthi umuntu owenza ulutho olubi olutshekileyo abeyathi hayi lina manini eceleni zalulungisa mina? Kakula lutho la, abantu bazathenjiswa izinto eziningi. Kusenzelwa ukhetho, bazaphiwa masentshanyana engathi abantu bayicele imali yakhe. Abantu abalandaba le mali yakhe kangako bafuna ukuthi kuvunywe ukuthi kwenzakala isiga esibi esenyanyekayo esilicala. Abadali bamacala kababanjwe, bayathonisiswe, basiwe enkantolo. Nxa bela macala bagwetshwe, nxa bexolelwa baxolelwe phakathi komphakathi.
Ungameli Mnangagwa uthi yena ubuya ngesihle, ufuna ukuthi lokhu kulungiswe kuphele kube yimbali, nalo kungabi kusaba lezikhwili. Lina lizanjani ngakho khonoku?
Iyasinenge, iyasinyanyisa into likaMnangagwa uba ezovusa amanxeba kwesisikhathi asengathi ayoma yena awabe iwavuzisa igazi. Kayiyekele into yakhe ayisebenzi, abantu badiniwe ngaye legukhulawundi yakhe.
Kwenziweni-ke lapha Mgandla?
Kakudingwe indlela ezingcono, lanxa kungabuya abanye abangaphandle bazogangela indaba le engathi international commission kungaba ngcono kulalokhu okwenziwayo. Kasiyekelwe thina, nxa indlela ingekho umlimi uzabona ukuthi isahlukele segukhulawundi sizavale kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer ubuye waxoxa njalo lomnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF.
Bona anje sokela udaba lwegukhulawundi, indlela umongameli welizwe, upresident welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa osethe alubanjwe izinduna. Phambilini ukubekile ke umongameli upresident Mnangagwa ukuthi ayi udaba lwegukhulawundi alukhangelwe ukuze luphethwe kuhle. Udaba lolu oluyilo olungabe ludaba olwaziwa umuntu wonke ukuthi udaba ludaba olubuhlungu kakhulu, udaba lombukazwe.
Ngombono wakho Gawule, kungakuhle ukubonana umongameli Mnangagwa esephatheka ngodaba lombhuqazwe wegukhulawundi?
Abantu baloku bekade beloku bekhangelele ukuthi uhulumende angenele akubonakale ukuthi kuphethwa njani lolu daba. Ngakho-ke nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangelwe, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo. Bekhonona kuyikuthi abakazizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kaluyekele udaba lolu. Uzaluyekela njani njengoba izolo lokhu bebekhala ukuthi kungani uhulumende engalukhangeli umdaba lokuguround kathesi umnanga kwaselusethena alubanje yibo inkokheli zezomdaba ngoba inkokheli zomdaba yizo ezinyutral ezingalacele ezilelekelayo ezimele zilubambe udaba lolu hathi abanye abamabandla ezombusazwe
umbuzo obuzwa ngabaningi lapha gawule ngokuthi kungani umongameli umnangagwa angadedeli achiyele uhlelo lolu kwabanye ngoba yena wayengomunye wamalunga kahulumende ogconwayo ukuthi wabulala abantu abazinkulungwane ezingamathumi amabili ngesikhathi sombhuqazelo
kodwa phela umnangagwa elubamba udaba lolu ulubamba hathi njengopresident wezanupiye kodwa njengopresident welizwe lezimbabwe njengopresident welizwe lezimbabwe nohulumende onguye lo hulumende obusayo ngokunjalo ke umongameli ulamandla ukuthi noma ekumba yipi commission engakhangela lolu daba ngawe ukondile ukuthi ukhangele khona kwasekubumbile enika izinduna zomdabu amandla ukuthi aluphathe udaba lokuground alufinyelelise ngendlela efaneleyo ngoba abanye laba beopposition bathanda udaba lolungapheli bese bekubelisebenzisa ngesikhathi nxa usiza amavoti bedinge ngalo amavoti okuyikho kuzwisa ubuhlungu abantu ukuthi sonke isikhathi sokuyikuthi ngaso kusiyafika isikhathi sokhetho sebeluvumbulula udaba lokuground sebegijima ngalo oluyilo okwenza ukuthi abantu bazwe ubuhlungu balusebenzise bathole amavoti ngalo iopposition ifuna ukuthola amavoti ngodaba lokuground so kuyadanisa kakhulu and mina kimi kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu bebesebenzisa udaba lombhuqazo ekudingeni amavoti amavoti edingwe ngombhuqazo hhayi udaba lokuground ke alubanjwe izinkokheli zomdabu ziluphethe kuhle inkokheli zomdabu zilube yizo ezilubambayo luze luyefike ekucineni
lo ke ngumnumzana believe kawule ilunga lebandla lezanupf njalo engomunye wabakhethiweyo kudale le Central Committee ubexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ayisikhombisa abikwa ethwalelwe esibhedlela sePhilabhusi izolo kwathi abayisithupha badluliselwa kobulawayo ngemva kokulimala kulandela ukuhlaselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanupf lokhu kwenzakale izolo eNsiza South lapho abakade besemhlanganweni leCommission yeZEC abathwalelwe esibhedlela kobulawayo ukuze bayohlolwa ngemitshina yama-X-ray bagoqela ilunga ledalela ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa lomunye ukhansila ungaqanjwanga ngegama lokhu kuvezwe ngumgcinisihlalo webandla le-CCC eMatabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo yena othi utshayele imota yakhe uchayelele imota yakhe wayabahlenga e-Insiza wasebathwalela kobulawayo esibhedlela uthi okudanisayo ukuthi abahlasela amalunga ebandla lakhe bakhuluma ulimi lwesishona okuveza sobala ukuthi abaveli esigabeni sabo lokhu kuza ngemva kodlakela phose olufanayo oluqhamuke ematopo ngesonto kukhangelelwe ukuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ematobo leInsiza ngomgqibelo umgcinisihlalo webandla lezanupf esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lanxa ekhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo kulindelwe impumela yokudingisisa kwamapholisa kuyamangalisa ukuthi imifanekiso yamavidiyo ebonakala ebulenjini ayitshengisi udlakela lusenzakala kodwa sokuthiwa lwenzakele
angazi ukuthi kwenzakaleni angeke ngisho futhi ukuthi ngubani oyenzeni into engikhathazileyo siswami umuntu ofake ividiyo ngefoni esithi kulo muntu odubula impopo nge-life ammunition hayi lokhu la kungamuva ngaze ngikubona usetha ngaphi isifundo sokulanda umuntu olompopo one gunshot umuntu takes cover that's how indlela embengiyikhangela so kusuka kimi sokungani sokuhlanganiswa kusiba kuningi ungasabi leqiniso kakhulu ukuthi okungekho yikuphi but lanxa kunjalo mina ngizangathanda ukuzwa sokuthiwa sokule-violence umongameli uhlale ekhuluma suku zonke ukuthi into nje okuthiwa i-violence akayifunda ukubona so kwelami iqula into enjalo vele kasiyifundi asifuni lokubona nje kusenzakala ngisazokuba kuyenza yale
bathi abebandla lezano PF yibo abakade bebangela udlakela bechaya labesifazana bebakhumula lezembatho
kusona na umuntu elesibindi sokuthatha ividiyo esithi kuyadutshuka lapha angahlangani le vidiyo yabantu omama laba benunula ngibona amapikisha abantu bengasaqokanga ngizuza ukuthi iikhamera zike zafriza zasezihlangana labantu bengasaqokanga iqiniso yokuthi thina esiseduze lokwenzakala kwezinto sike saba ne-by-election edlulileyo ebulilini bengimangala izinto ebengibona zibhalwe ngami zibhalwe ngu-honorable Phuthi ngu-Evelyn sasiba lokunye sithi sonke kuthiwa nangena simkhangelo uyathutha abantu le siseplumtree bekhuluma ngento e-60 ks away so iqiniso yokuthi kulabanye abakwaziyo ukusebenza nge-social media akusonto zethu not see me commenting ku-social media ngoba kusikho lapho engidlalela khona njalo kakungiphathisi to sensationalize izinto kuyenza abantu bengasakwazi le qiniso ukuthi yiliphi it should make simple logic ukuthi nxa somebody was brave to take a video of gunshots if ever I found that very strange by the way but you will not see a video yomuntu okuthiwa kumama utshayiwe enqunulwa I saw amapicture abantu sebenqunuliwe I have seen a lot of things happen nxa abantu befuna ukuthi befake umpikitsha othile njalo angifuni ukugana ngani ngiyakhuthaza into embi yikubona ngingakacomment nxa ngingayibona ividiyo njengoba yiwama-V11 maybe ngingathi in terms of violence esengikubonile I have heard on social media amasayiti omabili bekhala ngokuthi bahlaselwe okutshengisa ukuthi kube khona nje ukungabi lokuzibamba on both sides. One side will obviously try victim. But you wenzela lini ukuthi ithathe izinto ngendlela ethile. Ngoba kwalutshwana ukuthola izanupiyefu ibuya kini la. Oyingena ku-social media bangumsindo. Thina esikuthumayezayo kuphela nokuthula. Ya, amapolisa awaphenyi asiphe impumela. Ngoba lokho kukuthi abantu beklabalale bebangumsindo bezama ukuthi bakuqule ukucabanga kwabantu kumbe bafake indlela abantu abangabona ngayo izinto akusikho ukuzaqeda lokhu kuyabe kungaqondanga ngoba uyabe usujiye iqiniso phakathi khona lapho so thina siyamelela ukuthi kuphume uphenyo lwamapolisa
lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMathepeleland South njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi omunye wakhe we-CCC umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi uyawasola kakhulu amazwi kamnumzana Ndlovu ngoba uyena wazibonela ngawakhe okwenzakalayo
angilankathi ubaba uNdlovu yindoda ebengiyihlonipha yindoda oke kwayenzeka kwaba le-violence emzingwane ngakhulumisana naye ukuthi ema-south sibesicela ukuthi kungabi le-violence njalo kuyindoda engibuya kusemconswensi njengomuntu wasesintwini kodwa namhlanje ngiyamangala nxa esesithi sesisengayizimithiwe ngikhuluma nje mina ngizibonele ngokwami ngoba ngame ngafika abanye omama okhuluma ngabo mina yimi engize ngabathatha komunye umuzi wakompofu omama sebehamba bengasagqokanga ngendlela ukuthi kade begqoke ama-t-shirt awesisiba akhululiswa neizibhamu zikhitshiwe khona lapho ethi bayadula abantu yinto ukuthi even amapholisi engikhulume nabo bayifakazile leyo ndaba babona ukuthi ama-by-election sebaluzile kodwa ngithi khona abantu bakithi kabababonise ukuthi khona noma bangaze bababulale noma ngaze babenzeni kodwa ilanga nxa lifika nge-Saturday 22 kabavotele i-CCC bafa abafowethu bafa abazali bethu nge-ground labo nxa sibefuna ukuze siqeda bazasiqeda kodwa sithi khona izana soze sayilandela So yikho engamazwi engatshela ubaba ubaba uNdlovu ukuthi baba uNdlovu into ekhuluma kayikho kungcono switch iphone off orongabi le comment ngoba angazi lapho khona ucabanga njani nxa abantu bengene emzini wakho babuya babulala abantu awoyothu yaba leader
kahle kahle kwenzakaleni insizwe
bebe 26 abezano kade bebathathu kanye le candidate yezano kuwadi 4 ngilethemba ukuthi kubazondisile ukubona sebelahlwe ngabantu baze balahlwa ngama agent abo angabuyanga bafika nje ngemota ezimbili bafika khona lapho emzini ka council lapho bekutrenwa khona baqalisa ukufika ba sebagwaza izimota zethu izimota abazigwazile bagwaze izimota eziyi 4 kuthe kunjalo zatheleka ngobuningi imota ezibeze 7 bebaningi vele beza empini babulele indlu kakhansili babulala amasofa ama-TV la okusizisa ubuhlungu abantu futhi abakhuluma isishona ukuthi basuke kathala khona ukwenzakala ematopo yafanana nje bafika laphana bavala imota yethu khona laphana uphulu kade hamba nje kube vele sokunabantu bethu kade sebekhona khonaphana ezimoteni zabo bezanu kade sebebabambile uphulu njengomuntu oyazi okomthetho ubehamba laphana ezama ukunegosheta ecabanga njengobana uminister obuya emashonaland onguye kade khona njengomuntu olayo osephalamenti njalo ngu-chairman we-province yasemashonaland ubecabanga ukuthi khona ngayefike negosheta laye njengomuntu omdala wazazwana kati ngayefika kati ngamataki sebesilwa laye
ungasichasisela ke ngokwenzakale ensiza lalabo abathwalelwe esibhedlele
labo mama obaba ababili labo mama abayi 5 balimele kakhulu including uMP wethu umama uThofa balimele kakhulu okungimaza iaccident yenzakele ngabo 2 amapolice azoqala ukuresponda kuya kusini ngabo 9 besaba ngomthetho oseku ukuthi sizwe sakithi sahluphe kangaka khona manje nxa sisizwa upresident webandla lokuhluleka bathi khona ubekhona state house ekhuluma ezelontsha indaba yeground kathi vele izolo base bayiqala iground mina ngizathi is a second phase of ground ngoba baqale iground eyinye emadobo namhlanje lasensiza yena ukhona khona phe mathebeleni ngapha uthumela abantu besishoneni futhi ababuyayo ngoba kusimangazayo ukuthi kuze abantu amamilishiya asesishoneni abekhuluma isishona bayashaya abantu kabahloniphi bekhiphisa ama-t-shirt omama bebachaya bebenzela izimanga
lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcini sihlalo webandla lesiCC esigabeni seMathebeleland South ube xoxa icingweni le Studio 7 ekhonale amapolisa athi asadingisisa ngalolu daba befuna ukuzwa ukuthi udlakela lwaqalisa njani bathi bona bayasola udlakela lolu kodwa embikweni wethulwe izolo enkundleni yokuxhumana yeTwitter isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukhuze abamabandla ezombusazo ukuthi bangaphehli udlame. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi unkosikazi kamongameli Emmerson Mnangagwa u-Auxilia uqede iviki yonke esethekelela isigaba seMathebeleland South lapho aphathise izakhamizi ngenkukhu zokufuya. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi usikomishi wekhomishini elisana lenkohlakalo yeZAC umnumzana John Makamure usecutshungulwa ngoba isetheswa amacala ambalwa agoqela elokuthi wenza ukungethembeki. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo Studio 7, hayi siyezwa ukuthi abazali bahlukunyezwa ekhaya hayi kuhle abakwenze sibone ukuthi bazophelela kuphi ngenxa yokuthi kujwayelekile vele ukuthi abantu bahlukunyezwa awo believe gawule bayale hayi siyakubona sithi hayi liyobalinya kuphela ilanga long sebeqalile ukusihlukumezela abazali akusoze kuphele kahle
ndivuka njani studio 7 ndivuka njani hayi thina siyavuka banjani linjani lani khonapha labanye bonke nje hayi siyabonga kakhulu umsebenzi elisenzela wona nawuze sikwanisela tuthi siphawule sikufise ngezwe lethu sikhuluma kusenhliziyweni zethu hayi siyabonga ukhuluma ngosibanda ngole Botswana eyi into esimanga kakhulu into ezenzakala ngasekhaya kumabhange election asemadobho ngaleyo eyi kubuhlungu kakhulu kodwa into nje endithanda ukuyikhuluma yikuthi abantu lama supporters ezanu ayisikho ukuthi thina abantu esisupporta i-Triple C siyehluleka ukuthi singayenza udlame kumbe siphindisele kibo kanayizakhamizi ezifanana lathi siyakwanisa ukuphindisela senze umona kodwa ngendlela esihlonipha ngayo nangendlela esifuna ilizwe lakithi libe yiyona udlame ngasiluthandi sithanda ukubana sivote sikhiphe yona izanu elo dlame engaphathi kahle labo bona abazodlame futhi uma sesikhona sesisembusweni sizabaphatha kahle labo abantu asebeselihlathaba sokumnandi kakhulu lawo empilweni zabo ilizwe seliright okwalesi sikhathi lokuthi bayengwayini asikwazi ukuthi bayengwayini ngendlela yezani kodwa bebonta ilizwe limanga kahle abahlakaniphe bachiyane le nto zokuvukelana labantu abantu bazame ukulungisa ilizwe lebulisa labantu ababo lekusasa labantwana kodwa bona bakubone konke lokhu
salibonani kustudio 7 liright kanti indaba lizikhipha njani thina sizizwa kahle imali sithi okucatshangela ukuthi ngamalunga ezanu PF khona kungamalunga ezanu PF asizwa kahle imali ithi kucatshangelwa hayi indaba lezi azwakali kahle lezi akukhitshwe straight ukuthi batsha ngamalungiso anophila azocala lelo uma kuthiwa kucatshangelwa kusho ukuthi akusiyibo phela abantu babacabangile hayi siyacela studio 7 likhiphe indaba ziqondile zinjalo njengathi kucatshangelwa hayi ukhuluma uma ithi kucatshangelwa hayi ufana lokuthi ngithi ngitshaya umuntu ngiyazi ukuthi ngitshaya umuntu kedwa kucatshangela ukuthi ngitshaya umuntu baba kuyabe kungayisiyimi phela uma ngicatshangela
sometimes ugcina usentengcono ukhuluma ngesi kiwa ekwezinye izinto lapha esindebele akunamuntu othi amashona right njalo ukuphuma khonoko just imagine amakhalanga la ngathi afuna ukuphuma emandebeleni amasuthu la athi afuna ukuphuma emandebeleni kuzahamba njani kuleli izwe elingabuswa ngaleli indlela vele ukuthi ubani uthi ngifuna ukuphuma ubani ngifuna ukuphuma amashona mina personally ngiyawazonda but ngifuna ukuthi sibaqondiseni sisonke phakathi sibaqondi bavele bayekelelwa ukuthi bethi kuthiwa balokuzile but iqiniso yokuthi lo othi ufuna ukuphuma lamakhalanga phela babekhala abanye kwaba ustudio 7 bethi bafakelwa induna zesindebeleni abazithandi angazi ukuthi ngochief bani kibo khonaa nxa singakwenza ngaleyo ndlela sibili ubani lobani ethi ngifuna ukuphuma ubani ngifuna ukuphuma kubani then we can have just little small countries okwemhlobo ukuthi ubani usemiyedwa lapha ngaphasi kwesihlahla ubani mina nginje lami ngathi ngifuna ukuphuma kwabokhumalo ukhumalo nxa bengaphasi kwajahana induna ngini ngifuna ukuphuma lami be induna eceleni kungahamba kodwa
ngithanda ukuthi ngithi mina abantu bezano PF babi ayeli cheese i-violence iyayangisa into eliyenzakele ematopo iyayangisa iyanuka mphu bantu bezano PF aliyangeki asikuthi abantu betriple C balesaba kulanto emangalisayo ngani ndinamahovethi elitshaya abantu umama lo khume kustudio 7 ethi utshayiwe lathi ayisikhela kulwela empini mahovethi alihlonipha lahambe empini lingamayouth can imagine uchamise ngathi zibophana umsila la sizalitshaya but asifuni khona ukuthi sikwenze we don't want that i-violence nasiyifuni lahambe empini lingangathi abaningi imbhobho alisakwazi lokuyitshaya izifuba lisezaqedwa zimbanje alisakwanisi lokugijima lingabe izilingo ebantwini abatsha lingabazali bethu lasilwela impi siyabonga but wena lo muntu ohambe edlalise ibizwe leni nxa engasiyo hovethi umkhuzeni mahovethi kodwa nxa eliyohovethi uyaphaphala because i-violence thina asiyifuni abantu abatsha uba uchamisha labo baningi kakhulu umuntu ongafuni i-violence ukuthi nxa kade engayifuna kulula kodwa sifuna senzeni izinto kahle i-triple C anti-irejistiwe khathi linjani ake likhule mani hawu alilingwanga ngusathane usathane uvele layi kakwenzi lokhu li-worse than the devil
siyabonga emsakazweni siyabingelela abalaleli bomsakazo silusizi kakhulu ukuzwa abantu bezanu PF besithi bayayiwini i-election iminyaka engaka okulusizi sibuka lama-video imiphumela ematopo kanjenelwa iloku nje by election uthola abantu bezanu besuka ama province onke eZimbabwe besiyalwisana labantu betrusi abakuleyo ndawo beze bakhombela ngezivamo bekhumisa izivamo nje ukuthi ababafundi bekampe abantu bakuleyo ndawo babavimba bevinje abantu ababuya kwamanye ama province kodwa ngicela ukubuza ukuthi uyabe usijukuthini wena mawuza
isikhathi iso esesidliwe ngumango isikhathi iso silomhawu hayi kodwa siyabonga ke ngokusithumezela imlayezelo yenu nge WhatsApp sidibane njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30 igama lami ngu Chris Gande.